kunabantu abaningi ababotshwayo bangabotshwa uzothathelwebotha ukuthi babhrekhe imithetho eyale COVID-19 kodwa banazelanto ababotshwayo kakhulu yibona abangathi bahamba abantu abaphela amalungu abantu abadlabe zepolitika abakuma-opposite parties bona yibo kakhulu abakhanya ngathi babantu so ngokunjalo amapholisa asecaleni ngeCOVID-19 uhlukumeza abantu kodwa kumali kakhulu kubavele uhulumende wethu wezambiya
yebo yingqobo esikuwe mnumzana mkandla
hayi ngiyavuma kakhulu ngivumelana lo sipindi lapho iqiniso yokuthi wona vele kazi angaqalisa ezine-COVID-19 uhulumende lo vele ngonindezelo ngitsho lanini lakhona kwabaze baliyi-new dispensation akulanto entsha asebaluleka manje ngobana umhlaba ungaphansi kwayo i-COVID-19 le amadoda labusayo labomama babusayo sebekhweze nje izinga lokuhlukumeza amalungelo abantu bethembe ihawumbe isiviko se-COVID-19 ngivumela lo spin uhulumende lo vele kalandaba lamalungelo abantu lingafa lonke yena vele kagcinze qakala kulokhu bona abantu bona labo abahlukunyezwayo belandela izinto ezikhona kusisekelo sombuso
Mnumzana Sibindi, sibonile njalo umbiko owethulwe inhlanganiso ye-Amnesty International. Lingathi koBulawayo zaziziningi yini izihlakalo lezi kumbe kuyafanana la kwezinye izigaba zelizwe.
Siyalazela ukuthi njengoba ihlanganisisho izinto ezinjalo zikhona ziyenzakala eqinisweni ukuthi abantu bezokuba nobelabo bangazasabonakali ukuthi babezikhonde ngaphi abantu babezikhoza imbuzo kodwa kuliqiniso ukuthi ngathi njengoma umkade
sesibuya kuwe mnumzana Mkandla sike saxoxa lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uhlelo olufanayo ngeviki edluleyo wathi labo abezanu PF bake bechitha-chithele imhlangano ungathi lokhu liqiniso yini amapholisa awabandlululi
simamhlanga lo Sibindi uyabona ke yiwo kwamanga luhlaza lawo abadala imihlangano labo abantu bayenza santando beza abakufunayo ngasikhathi bani zokuthi ngubani sonxa ememeza ibizo lezanu PF akukalutshwani nxa kuyakwenzakali xa kuyakwenzakali bathuthi imihlangano ezanu PF kuthi kuyabe sekuliwa ezomndeni ezangaphakathi esingathi ngama-factional wars kodwa eqinisweni izanu iyazenzela imihlangano yayo ingayibhukanga lokuyibhuka sibonile kusenziwa ama-DCC enyakeni siyambona nangulo mama lo kuthiwa yi-first lady usabalalile izwe lonke izolu bekhona begwanda akulamuntu ehlangana labantu akulamuntu omisayo ngamanga lawo bathatha ngomunye iqiniso umthetho wezimbabwe ukhangela ukuthi ungubani usuka ngaphi xa izanu bazenzela imihlangano yabo santando anti bona bazenza umlimo waphansi amanga lawathiwo lidaka leli lakithi lalo kanti uthilithina nti kumele sizame ukuthola idlelo lalo lingomanga ngokukhuluma izinto ezingayisizo umthetho usebenza kancane njengoba usibindethilo usebenza kancane kweyingxenye vele kabakhayela eceleni nje
awakho awakucina ngamafitshane mnumzana Sibindi ukuthi kungenziwani
abantu bezimbabwe kumele babambane impendulo yokuthi sizame ukubambana sisebenze ndawonye silise isitha lesi esibusayo ezimbe kusayo ezambiya futhi esizotshintsha kwabayo so xa bekhona ungaze kutshintsha umuntu onguye osuhamelayo apha ibehavior iyafanana sizaqhubeka sidubeka amakhosa angazathiya usiphedisi abantu bakhona bafuna ukubambela embusweni ungavusa ikhanda uyanqona so kunjalo impendulo yokuthi akuphume kona esikhundleni ubusa abanye abantu
siyabonga ungasigqibela lingxoxo mnumzana Mkandla
ngiyabonga ke lami ngikhonapho into lesingakhupha oyedwa kuyavala kunjalo uphumile umgabe kwesinye isikhathi sibone ngathi uze ukuthi mhlawumbe engxenye umgabe wayengcono bona abantu kumele umiwe ngenyawo akuthokozela abantu bangaze bathandabuza ukuthi babonakalise ukuzwa kwabo ngendaba lezi ezamalungelo abantu akuyiwe ngenyawo abantu bachazane bangakhangeli lokhu yalokhuyana kodwa bathi okunye baza kubona behamba ngendlela kakuphume bona babantu ngobana engakutsho ngesilungu ukuthi i-system yabo ivele engayilungiseki kungangcono kuqalise kutsha abantu babona ukuthi bafake abantu abazazwisisa izinto zamalungelo abantu abantu abalifuqela iphuzu.